Okwakuqala siwubonile umbuso wakhe uqalisa ngoZulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu njalo ama results aphumayo ngani kahambelananga nalokho abantu ababona ngani ikho ababekuvotele. So ke lokho kwakusuka ngemva kokubana umnyaka uMnangagwa engupresident ngemva kwekhuka 2017 abantu babona uhulumende ongela efficiency liyana ababeyijwayele kumgabe. Umgabe was a dictator, but umgabe administratively why efficient. Sasingazake sibone thina lokhu umgabe waba kuphawu ukuthi khona uzathola ukuthi uya-appoint ama-minister mhlawumbe amaningi ukwedlula avunyelwe e-constitution. Nokwaba yenza ukuthi bedane ukuthi phola umuntu umkhono mona ngowawo angawukwanisa nxa esehluleka nje ukuthanyela endlini izinto ezincane njenge-administration. So abantu abaningi ke bazonda, abantu abaningi baba lokudana, abantu abaningi baba lokulahlekelwa lithemba. Khumbula ke okwayenzakala gande mhla ka 1 August kusanda kuphela ama election okwayenzakala emgwaqweni yase Harare. Yinto engazange yenzakala eZimbabwe lokhu noma ngesikhathi sika Smith akuzange kubonakala okunjalo. Kwazongena umgaba uzange kubonakale okunjalo ukuthi abantu bayadutshulwa ezitridini ngamabutho. Sananzelela njalo ukuthi ngaleso sikhathi isikhathi lapho kwaba khona le constitutional court sakunazelela ukuthi kwasokusobala kathesi ukuthi uhulumende ukhanya ngani sengenela kakhulu endleleni amadale asebenza ngawo kuleli lizwe. Kulapho esaqalisa khona ukubona ukuthi independence ye judiciary ngani yayisiba eroded, yayisihamba mancane kancane. Kathesi ke sokuze kwaphumela egcekeni, mbona ngani kathesi ke sokulapho sokusobala khona kakhulu ukuthi ungani amadale aqala ephiwe ukuthi yenzani lokhu bengakayenzi okumele ukuthi bekwenze.
Nxa siqathanisa isikhathi sombuso kamongameli Mugabe lo mongameli Mnangagwa, ungathi umehluko kahle kahle ungaphi?
Akekho ongcono phakathina kwabo kulomunye, bafana nje. Now uMgabe economy mbona ngani wayesiba lale esingathi yi-command, wayekhuluma ezwakale, although yes not really with the very positive results, but uMgabe for example wayedlala ipolitics zakhe ezecommand ethi izinto kazehle noma kwesinye isikhathi ziyaswelakala izinto kube nzima futhi ukuthi abantu bezithole, but at least wayesithi nxa esithi kukhona emfuna ukukwenza kwakukwenza kwakusenzakala kubonakale. Izwakala kuphela imotogate yakhe ukuthi sengenile edolobheni leHarare izinto abantu wabona abantu kuma-supermarket sebetshintsha ama-price tags. Lokho kakhesi sasikubona. Njengoba ngitshilo njalo ekuqaliseni, administrative efficiency kwaMgabe hayi kwakungcono kakhulu ukwedlula khathesi. KwaMgabe njalo kwakungakhanyi kakhulu lokho esesikubona kulezi nsuku ukuthi khona abantu abangena ukuba ngamaminista, abantu abangena ezikhundleni ezinkulu kufuze ukuthi babe ngabantu be-Midlands, Mberengwa, Zwishabane, Chivi, Gutu kuphela.